So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesine ekuseni 25 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi labetheswa icala lokuthengisa imali ezitaladeni ngokungekho emthethweni ababotshiweyo bathi kulabanye babo abakhululwayo nje mahlayana.
So into ekhona ngeyokuthi thina sesesivela phenduka kukami silokhu esibhizi lokhu esithiwa sibuye ekhoti siphume on bail lokhu esihanjiswe ekhoti lokhu ekuthiwa sizabuya mhlakabani sizabuya mhlakabani kaindaba ama-big fish ahlafika apho kwamhla lokhu thina sasala phakathi singelalutho so asikuzwisisa ukuthi uhamba njani okuyi-corruption kwakhona.
Iningi selincome inyathelo likahulumende elokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla phandle kwelizwe lanxa abanye besithi kule ngxaki ezithile ezifuna ukulungisiswa kulolu hlelo.
Kuyabukeka lokhu kwenze uhulumende ukuthi elikuthe ibhano lama-basic commodities anjeyabo cooking oil because ezithi we are struggling to get these commodities in Zimbabwe but sokusiba lula nje ukuthi nxa singaziphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we Studio 7. Amapolisa athi asebophe abantu abantshintsha imali yohlobo olutshiyeneyo ngokungekho emthethweni ezitaladeni abedlula ikhulu lamachumi ayisikhombisa kusukela ngeviki edluleyo elizweni lonke jikelele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi osiphatheleni laba bephula umthetho njalo bayingozi enkulu kumvikela welizwe. Umkhankaso wokubopha abantu laba uza ngemva kokuxotshwa kweziphathamandla ezine ze-Reserve Bank of Zimbabwe ezetheswa icala lokusebenzelana labo siphatheleni ngokubapha imali ephuma kuleli bhanga nsitha. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla se-MDC unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Umbiko lo njalo uyasimangalisa ngoba obesokusenzakala kuleli lizwe akula umgwaqo wodwa kulize elizweni laseZimbabwe oduzane ledolobho lapho ungafica khona abantu beyiziqumbi begengisa imali. Ngilethemba nxa besithi babophe 100 leyo ngabantu maybe abesigodlesi sodwa. Njalo umbuzo okhona yikuthi osiphatheleni yibo abagcina imali kumbe osiphatheleni yibilaphi because okwenza ukuthi ilizwe lisele imali ngosiphatheleni kumbe ngohulumeni into yoqa okwesibili ubusithi ungangena kubosiphatheleni ubasikhethele ama-US dollars amatsha ubasiqebele amabhundi amatsha athelelayo la imali zonezo ngokwazi thina ngendlela esebenza ngayo amabhanga zimali ezazidonakala amabhanga kuphela hayi khona emgwaqeni ngoba imali emgwaqeni lapha omunye uyamnika uyajilijela esikwameni omunye uyamnika ufake ezicathulweni omunye uyamnika uyagoqagoqa afakwe elembini abophi so ziyabe ezithwabheni ezingcolile. So izanu labomagunji kayi-RDZ lo minister uMthuli Ncube bangazi badlala ngengqondo zabantwana baseZimbabwe sesidinge uqanjelwa amanga osiphatheleni bathunywa ngubani ngoba kathesi abakwenzayo babamba abantwana bathiyimutela zangkhona abazaziyo bona.
Ukhuluma ngokuthi osiphatheleni bengaba beyimbilaphi isilonda kahle kahle singaphi?
Isilonda sise-RBZ ngoba ibhanga lelizwe elikhulu eliyilo olumele libone ukuthi umnotho welizwe uhamba njani eliyilo okumele ligcine igolide elizakwenza ukuthi liphathise ilizwe uma sezingena edubeni akukho konoko njalo izimali zonezo ezicwazimula ezithelelayo ziphuma i-RBZ esifuna ubakwazi ukuthi umakhipha ngubani yebona ye sibonile ingwalo ezibhaliweyo sokuxotshwa uzibane kwaxotshwa uzibane i-RBZ kwabuya ama-newspaper esibonise ethengisa ipikitha yendlu yomunye lo oxotshiweyo hayi bo asidingi imvilaphi imvilaphi singaze siyelaphi isilonda kasipholi thina sithi labe lisithengise bona lona laba ngomatemba sifuna amabrim akhona omathuma nomathuma ona bakona apha i-RBZ ankulumeni
bona babe-RBZ okhuluma ngabo sibonile kumiswa abanye babo umsebenzi abane kunsukwana esanda kwedlula Sesingabona yini kusibalo bubelo kundaba zokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho?
Ngingaba imihlola le. Umnanga uthe entshontshela umgabi emkhiphe esihlaleni ukuthi abe umongameli. Wasitshela lapho wathi ubanika amaviki ayisithupha. Laba bakhipha imali eyakwamanye amanje ama-US dollar lawo bawahambisa kwamanye amazwe ngabayilethe leyo mali. Sonke sathaya umpululu ukuthi ha sokuzaba nomehluko. Akulalo yedwa ukuthi uzokufikela namuhla. Esamzwayo ukuthi wakhipha lezo zimali wahambisa emakoti wasuka lapho wayejela. Akulo yedwa. Kwathiwa nangonangutshombo nangutshombo bamdobha utshombo bayamvalela. Kwathiwa uba nje le mali emamiliyoni anjani anjani wahamba ekoti utshombo wahlala ejele mbitana. Bamkhipha kwabe kuthiwa bheyi ungaphi namuhla. Kwaphelela emoyeni. Sesidiniwe ngamanga. Lapha bazama ukuthi bapholise izinhliziyo zabantwana baseZimbabwe becabanga ukuthi sebelungisa. Akula nto enjalo. Bafuna ukuthi sike sikhohlwe ngokuthi thina bakithi sithi kabaphume. Ngamanga akula nto ezaphuma. Ukasukwele wabeya lapha kwathiwa nangu. Sebotshiwe. Sezihayo nawo zahasona namatikiti asibili efakizwa nkosi. Akakho ngikhaya kathesi ekhomba ngowaphakathi. Utshomvu ngekhaya ukhomba ngowaphakathi. Khathi manje labo ekodu zababopha laba bamangalisani bona labile babhalile.
Lo nkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli se-MTC ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ukusenjalo iningi labethweswa icala lokuthengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababotshiweyo bathi kulabanye babo abakhululwayo nje mahlayana. Ubathabile Masuku obesemthethwandaba kamantshi kobulawayo izolo ntambama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangafika amachumi amathathu balaba abantu bamiswe phambi komthethwandaba wobulawayo. Unkosikazi Sylvia Dube uthi ubotshwe ezimele njalo akaphiwanga ithuba lokuchasisa ukuthi ubevele emeleni.
So khona ukuthi vele you can't have time to explain khona ukuthi vele umeleni khona la into mina engathi yandihlukuluzi la khona lokuthi court silokhi postponed ayisiya phambili khona luyengene court ithwe byangelangelingaka instead of ukuhle kukhulunywe kudlule sina sabotshwa ngabo 5 then sahambe central e central saze sangena esitokisini ngabo 3 ekuseni. It was Friday sangena nge Saturday. Saturday savuka siye court then e court wasokuthwa nduke ngemandi. So imandi sahamba kwabe kuthiwa ikhoti mhla ka 24. From 24 ya postponedwa futhi ikhoti simhla ka 30.
Unkosikazi Vicky Moyo uthi indlela ababotshwa ngayo yiyo esolisayo ngoba bona babotshwa behlezi ezimoteni.
Icala bona babe sithi blocking pavement but thina sitholakale kuyikuthi kumbe siziphakele sile moteni and bafike bahluphane lathi bese besithi kokona siyalibopha bastart. Bahambe lathi khona ngale bafike bahle basivalele. Sihambe siye court khona ngale sifike court. Kusasa kwakhona sike sadlala kuma-sales. Sifike court, court ikhuluma umthetho bese besithi remained in custody disposal siye khona lejele. Bona abanye bakhona bayabephumela khona lemapoliseni. Bebhadala izimali, bayabebhadala amapolisa ngoba kuyabe kusenzakalani. Thina sivele singelala ukuthi ungela mali obanjulayo. Ungela senti. Abaye banje belezi mali. Abakhulunywa lutho, bakhulunywa lutho. Bayaphuma. Sibuye thina kade sikunje sesiphakathi kokuthiwa lokho kuthiwa siza. Abtshelwa mhlakabani mhlaka 30 sibuyele. Sasikwazi ukuthi kuzathwani. Ubutsotsi bakhona sisabuzwisisa ukuthi kwenzakalani. Sivele singelamani.
Unkosikazi Dube ugcizelele ngokuthi bona abasakwazi ukuthi icala labo lokuvala indlela kufanele libe selithonisisiwe kulokuthi babe betshitsha emthethwandaba.
Ukuthi nxa kuyicharge ukuthi nxa ukuthi siyabe si-obstruct i-pavement ngani siyahle siphiwe isigwebo sethu ukudlula kulokuthi space lokhe sitshitshiswe ekhoti. Nga kulicala ukuthi nxa umile ku-pavement kuyamele ukuthi bakudlulise. Uphiwe isigwebo sakho sokuthi akumelanga ume ku-pavement.
Unkosazana Doreen Mlojwa uthi yena kulabanye abakhululwayo ngendlela engayisiyo njalo kungabe kulobugwelegwele obenzakalayo bona sebechudula bodwa ngoba bengela mali.
So into ekhona ngeyokuthi thina sesesivela phenduka kukami. Silokhu sibhizi, lokhu sithiwa sibuye ecourt, siphume on bail, lokhu sihanjiswe ecourt. Lokho kuthiwa sizabuya mhlakabani, sizabuya mhlakabani. Kanti indaba ama-big fish ahlafika apho kwamhla lokhu. Thina sasala phakathi singelalutho. So asikuzwisisa ukuthi uhamba njani okuyi-corruption kwakhona. Kukhona abadlala amapolisa, kukhona abadlala e-reserve bank yangikhona le ebamba abantu. Asikuzwisisa.
Umkambo wemali owensitha uthengisa idola leMelika ngama-bond note amathathu njalo lintengo ihlala iguqukile. Abagwetjiweyo baphiwe inyanga ezintathu kodwa zibeke eceleni kwathiwa basebenze amahola alikhulu lanhlanu laba bazasebenza ezikolweni ezehlukeneyo baze baqede izigwebo zabo phakathi kwamaviki amane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile.
Siyabonga bathabile Masuku. Kusenjalo abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana sebemukele inyathelo likahulumende elokuvumela ukuthengwa kwenye impahla phandle kwelizwe besithi sokuza kwenza benelise ukuphathisa izihlobo labangane ekhaya. Intathe yezindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-2016 uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla enengivela phandle kwelizwe esithi le yindlela yokuvikela amafekthali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uZulu njalo kungela sidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle. Inyathela elokubuyisela isinqumo sika-2016 emuva sijwabe iZimbabwe abaseBotswana balakho uqala ukuthumela impahla ebe ikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle. Unkosikazi Emily Dube osebenza eHabron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya.
Kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya ngoba abantu kade bekhala ukuthi okunenge akutholakali. Lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula eBhola.
Umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana leFrancis Town ukuyathenga.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elifte ibhano nama-basic commodities anjeyabo cooking oil cause ezithiz we are struggling to get these commodities in Zimbabwe, but sokusiba lula nje ukuthi nxa singaziphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Unkosazana Sithembile Ndlovu yena uthi uhulumende noma nje enze kuhle ngokuvula amasango kumele akhweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni i-tax rebate.
Kulinyathelo elihle kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele indlela angakhweza ngayo i-tax rebate ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesabi ijuthi ngoba yona iphezulu ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphansi.
Impahla efana lendlini yokudla okwakha kanye lokulima lokunye nje okutshiyeneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe noma nje kungacaci ukuthi umthelo wejuthi wona uzahlawulwa kanjani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Asizweni ke abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 ukuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni becubungula udaba olufanayo.
Kulicebo engilibona elingancedisa ukuthi abantu baphile uhulumende alibonileyo ukuthi ngoba nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi nalaba abanye bangaphakathi abayibo kade beyibo besenza lokho okudingakala konke kubuye ngakuvela ngaphandle kade bengani akusacaci kuhle ukuthi kumbe bayenza ngabomo kumbe kade sokunokuganga okunyeokuthize kodwa ukuganga wakhona nakathi uma bekukhona okungaqedwa yikho khona ukuthi zivulelwe amahlanga abantu bonke abayenelisayo laba abalamabhizinisi abama-wholesale nani konke balekha izinto lezi ngaphandle izinto lakwazinto zingatholakala zibe khona lapho zibe khona ezigqithwe khona abantu bekugcwala kwabo kuhle kuphele gcwale kwabo kuhle kuphele angazi ukuthi kade kusenzani kubangelwa yini lokho kodwa kuzavela kathesi nxa sokuthiwe khona uhulumende bese bona ngathi hhayi abantu abathole amathuba okuthi balethe ukudla lokhu lokunye okuyizinto okunjengakhona okungasho kudla unanzelelento enjengesam ndibesenziwa kwaba phakathi kwelizwe kodwa bezezilela sokuzaba lokuncintisana mhlawumbi izinto sezizaba ziningi zitholakale ngobuningi bazo.
Siyakuzwa baba Gawule, sicela ubambe khonapho-ke sitho baba uchazani umfokampofu.
Ngumbono omuhle-ke kodwa-ke lapho kule nkinga zakho ngoba kathesi kuyafanele i-foreign currency ukuthi uyayithenga so imali leyo sokuyafanele uyidinge ku-black market lokhu sokuzaiwela i-black market ukuthi yephambili
akusoze kuncede yini.
Hawu kuyeda kuzasinceda-ke kodwa-ke nganto bahle bekhiphe le duty emabhoda ukuthi izinto lezi zibe duty free kuze kuthi abantu bazihambele bayithenga kuphela.
Ye kodwa-ke kungaba duty free akusoze kuhluphe phela ilizwe lalo lidinga imali phela mnumzana.
Hayi yikuthi ama-manufacturers awezimbabwe lapha a-onwa ngama-corrupt abanye bangikhona ngabantu abakuhulumende so beyenza ukuthi izinto zidure akusoze kwaphela ngoba izinto zangikhona ama-prizes ziyatshintsha deyini.
Ye kunjani khonapha epulapa.
hayi plants into ziyadura ngoba ibox le Cremora said $9 90 which is means li $10 lona lalo bo $3 something
ehe
so kuthi ukuthi vele into ziyadura zimanga vele ngabo 2008 lasihamba thina sebuthana siyathenga imbuku
wena kathesi ungenelisa siluka kuyadika ukufuna
hayi vele siya kathesi vele siya sihamba siyathenga ngoba apha izina khona eZimbabwe la ngawuhlanya isamele sokuthi aba $10 or 140 rand abafuni iboy bafuna ama youth outlet
so wena sithathela ku imadlana yakho layo ungena kwele Botswana uthenga amapula
eh kuhamba ngezwe ngezwe into engifunayo
ibaba gauli yezwela lapho umpofu yakhuluma sibili
liqiniso sibili lelo phisi kakhulu nxa ngikhangela udivorce olizaba khona nje yikho khona ukuthi nxa into sezivela ngaphandle aliyeke sezithengwa ngemali yangaphandle bekuthengiseni njalo sezithengiswa ngemali yangaphandle futhi ngokunjalo ibond lethu selilimele abantu lapha eZimbabwe abaholayo abasebenzayo bahola lona ibond ibond leli yile selikuthi ngezindlela selibisele ikhulu labantu laba into ephansi kakhulu ngoba konke lokhu labangela ukuthi imali ivele ibe selibanga ibanga lakhona lelo eliyilo elidala ukuthi kube nomahluko phakathi kwebond ledola leAmerica le rand eliyilo yabe selini sitenziswa kakhulu nxa impahla zezivela kobo-South Africa kungasenani ngibona ngani kuzancedisa ukuthi into zibe khona ngoba okuqakathekileyo ukuthi abantu bangasweli ukudla ngangcono abantu basweli imali yokuthenga kodwa izinto zikhona ngibona ngani kathi kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu alwakakulungiswanga ngaleyo ndlela
lo mnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF lizwe njalo labanye abakade bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ukuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona kukhasi lethu le Facebook. Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele eye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukise lamhla ka 22 umfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama la ngo 6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM 4930 6040 15460 laku 1885 kHz ku shortwave.
Kweziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele lamuhla intatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu ukhangela umkhosi obukobulawayo izolo obuqoqela ibandla lezaphu lapho bekulabesifazana abaphepha kulomkhuhlane bekhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kuseselesikhathi.
Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzaphu owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu edluleyo uthi injongo yokuphatheka kwabo emkhankasweni walonyaka yikukhuthaza ukwelatshwa kwalo umkhuhlane kungelambadalo ilizwe lonke.
Ngoba inyanga le njengoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yebele yabomama. Mina ngafunda esibhedlela sempilo kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ingaqhakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer achiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye oseleminyaka emihlanu wasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uthi udubo ikuthi abezempila kahle labo abasena thando lezigulane.
Udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokho okungaphezulu kokwethusa wantshela wathi nayina semphuze kakhulu. So fanti nje andithatha angiyenzi operation angikhiphe ibele angaqeda mfake ku-chemotherapy. Ngingaqeda i-chemotherapy senza linda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifika kudala. Wathi nxa ngingaphilwa kweminyaka engi-5 ngiyabe ngile nhlanhla iwokuyinto yangithusa kakhulu So kulokuthi ngibuyele ngiye kuya ngilapha ngisabuyela ngakuye. Abantwana abangithatha bangise South Africa.
Ethi eZimbabwe kuyadula ukwelatshwa nxa kuqathaniswa lakwele South Africa.
Ngingathi ibhili yami yayisifike kuma 27,000 kona ngale South Africa. But abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela. So bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi 1,000 rand, kwesinye isikhathi ngifake 500, kwesinye isikhathi ngifake 700, kwesinye isikhathi lokhu ngisenza nje njalo njalo.
Unkosikazi Molly Richardson oleminyaka eyisikhombisa laye owaphepha kulo umkhuhlane uthi kuyadula ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane, ngakho ke ucela uhulumende ukuba atholise abantu imithi kunje eHarare kule Cancer Association enceda abagulayo, kodwa kulo umhlubulo welizwe ayikho.
Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le ERR bencediswa yi-Cancer Association. Asincediso asilalutho esilutholayo, kuba nzima kakhulu. Abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka, njengoba umzila udokotela esitshethi ngiyadura amfuni kulifihlela.
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Lonzimanyana into efunakala kuphela ikuthi khona abantu babambane. Nxa usuke wafikela ngoludabulu nje umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu, ungazani umkhuhlane o-expensive, very expensive. Ye, awuyadla uyadla sibili, ngoba khona njengoba kunje sitshitsha e-South Africa almost every, ngathi after a month or so, after a few months we are back to South Africa.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-Breast Cancer Awareness Month, ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezivela eMelika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesole kakhulu isenzo sokuthumela amabhomba kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama khonapha eWashington DC, kanye lonkosikazi Hillary Clinton owayencintisana laye umnumzana Trump kukhetho lokudinga umongameli welizwe, yena othunyelwe eseNew York. Amabhomba la aphinde athunyelwa abanye ababeyiziphathamandla zikahulumende weMelika, ikakhulu abachothoza umongameli Trump kanye labamabandla amademokrats abagoqela unkosazana Maxine Walters weCalifornia, ilunga ledale leCongress. Iziphathamandla zebandla eliphikisayo lamademokrats ezivalisa unkosikazi Nancy Pelosi nomnumzana Chuck Schumer bethule umbiko izolo ntambama besola umongameli Trump besithi nguye ojojozela lolu dlakela, ngoba indlela akhuluma ngayo labasekeli bakhe emhlanganweni ikhankasela khonokho. Kodwa umongameli Trump uthi uhulumende wakhe uyadingisisa ukuthi owenze lokhu ngubani, ngoba uzimisele ukuvikela izizalwane zeMelika. Amabhomba la ahle abonwa ngabahlola incwadi athathwa engakafiki lapho abethunyelwe khona. Abesilisa abahlala eBrithani bathi ukuhlukuluzwa ngomkabo bedelelwa, abanye bethethiswa nsuku zonke, yikho okubangela ukuthi becine benatha utshwala kakhulu lokusebenzisa izidakamizwa bezama ukukhohlwa udubo abahlangana lalo ezindlini. umsakazi we studio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxe labanye babo.
Ukudelelwa lokuhlukunyezwa kwesilisa ngwesifazana kwenza wesilisa azibone engani kasondoda epheleleyo. Lokhu bangela ukuthi abanengi basangane ingqondo, bafuthelane, bagcine sebengena ezibhedlela sebelemkhuhlane ebangelwa yikunatha kakhulu utshwala. Umnumzana Fred Shumba ulalisiwe esibhedlela njalo uphiwe inyanga ezithize ephila.
Mina ngangivele nginatha utshwala ekhaya, and it's not something new. Umfazi wami nguye nje ongihlukumezayo yikho senginatha too much. Uhlangana lami nje esibhedlela lapha ngoba bathi liva yami ivuvukile lamanzi. It's okay, ngingava asale zikhombela ngoba kalandaba lami. Just worried for my kids.
Umnumzana Absalom Khumalo uke wabotshwa etshaye umfazi njalo umantshi wenkantolo wethula isigwebo sokuthi ake ahanjiswe esibhedlela salaba abagula umkhuhlane wengqondo.
Osisi laba abeZimbabwe bangafika lapha e-UK bamile impondo basihlukumeze babe lama-rights are too much. Sebelandela imithetho eminingi yalapha bengasasihloniphi. Sesisehlukene sebesithi angiphelelanga ekhanda, so ngiyahamba esibhedlela ngisiya-check-wa lapha ukuthi ngempela ingqondo zami azisasebenzi.
Abanye bathi bahlutshwa ukudelelwa ngabesifazana abazibona behola imali engcono kulabesilisa. Umnumzana Mabutho Ncube uthi laye uthwele amagabha avuzayo.
Abafazi bazenzela umathanda, bayasidelela bathi singamavila. Njengoba nje umuntu esebenza hola imali encane kuleyo mfazi, futhi lokho kwenza vele ukuthi ahlangidele kakhulu. She abuses me. Uyazi lokuthi ngeke ngimtshaye, and vele khona but ngendlela enza ngayo ngani uqophe khona ukuthi ngimtshaye bese ngifake emanyaleni.
Bona-ke abesifazane bathi abadelela besilisa, kodwa bathi iningi labo liyadakwa kakhulu njalo alihlelekanga, kukanti liyehluleka ukulondoloza imuli. Unkosazana Nothabo Dube uthi wajikela izigqoko zomkakhe phandle wamxotsha endlini.
Into ekhona ukuthi abantu abaningi bayadakwa, especially amadoda. Umuntu athi dakwa qede lapha kuhlukumeze, akakuphathi kuhle, ubuye dakiwe, abuye lala eceleni kwakho, akakuthinti kenzini. Yikho abafazi abaningi bechiya ngoba kunzima ukuthi uhlalele umuntu odakwayo nsuku zonke, ungakwazi lokumaneja izimali zakhe, lokwenza izinto ngendlela engasanakekela ifamily, engasakhangeli umuntu akuthanda yena kuphela utshwala.
Ukudelelana lokungahloniphani kwabathetheneyo sokudilize imizi eminingi ezizalwane zeZimbabwe kwelengilandi. Abesilisa abaningi bakhala ngemithetho elukhuni abathi vikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana, kodwa abesilisa balahliwe yikho nje bezinathela uzama ukukhohlwa ngendubeko zabo. Ngiyimele iStudio 7 eBirmingham, England, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Sayomculo kaNdinduna isithi December. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi labetheswa icala lokuthengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababotshiweyo bathi kulabanye abakhululwayo nje mahlayana. Inengi selincome inyathelo likahulumende elokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla phandle kwelizwe lanxa abanye besithi kulengxaki ezithile ezifuna ukulungisiswa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 p.m. lamhlantambama.